president los osichileyo wasebenza okwesi isigaba sakhe kwaba yi-term eyodwa kodwa ke nguye oyelesingasikhangelela umuntu olezithupha zangikhona konke le experience lobungcitshi bomsebenzi ngupresident obelakho.
Nxa sikhuluma ngama-presidents kumbe ngithi ngomongameli wakwele Melika, engabhubha kuvele kujayeleke ukuthi kwenziwa imicimbi emningi kakhulu. Lo-ke ubona ngazane angaphelekezelwa njani njalo angakhunjulwa njani?
Ngokuthi wasebenza indaweni eziningi ezisukela ekulweni impi ku-World War II, ngibona ingani nje abantu bazamthakazelela ngokuthi upresident los osichileyo wasebenza okwesi isigaba sakhe kwaba yi-term eyodwa kodwa ke nguye oyelesingasikhangelela umuntu olezithupha zangikhona konke le experience lobungcitshi bomsebenzi ngupresident obelakho.
Nxa sikhuluma ngama-presidents kumbe ngithi ngomongameli wakwele Melika, engabhubha kuvele kujayeleke ukuthi kwenziwa imicimbi emningi kakhulu. Lo-ke ubona ngazane angaphelekezelwa njani njalo angakhunjulwa njani?
Ngokuthi wasebenza indaweni eziningi ezisukela ekulweni impi ku-World War II, ngibona ingani nje abantu bazamthakazelela ngokuthi uli engaphathi izikhundla ezinkulu eziphezulu ngokuthi yena utshengisa ulwazi lwakhe ngezinto zelizwe zomhlaba. Ngabona nje yikho kugcine nje kuvulele upresident los osichileyo wasebenza okwesi isigaba sakhe kwaba yi-term eyodwa kodwa ke nguye oyelesingasikhangelela umuntu olezithupha zangikhona konke le experience lobungcitshi bomsebenzi ngupresident obelakho.
Nxa sikhuluma ngama-presidents kumbe ngithi ngomongameli wakwele Melika,